Yebo, omama laba ade bethunjiwe basuke bayachiwa kwelinye iplaza khona ngale kuduze lenyathime lapha ade kulomuzi kamuyi uMore Blessing. Sibona ukuthi omama laba loba nje yebo kuthiwa abachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu bebabuza ukuthi athina vele lidingani yelapha lifuneka so ndawo yenu le yindawo yezalo kuye fake bethuselwa kakhulu omama bona laba. So ngesinye isihlubu esisibonayo ukuthi kati laba ngabantu abathi yebo bazoduduza omunye wabo bezoncedisa njalo emsebenzi ngoba esintwini sakithi nxa ukubhujiwe abantu basukuma ngobuningi bayo bencedisa abanye beteka abanye beteza inkuni abanye besenzani yibo mama bona laba ade besebenza. Yikho nje imota lezi ezingelama number plates zifike zahle zathumba omama bona laba ngenxa yokuthi bade bephandle bepheka. So ngesinye isihlubu sona lesi esikhona esisibonileyo njalo nxa sikhanyela ukuthi khathesi imuli ikamuyi uMore Blessing bakhala ngoba isiga lesi esibayehleleyo sokuthi umuntu uyabulawa ubulawa njengenkuku bemqumi kuba kubuhlungu kakhulu njalo lokuthi abantu bakhona abayenzilele into bayaziwa kodwa amapholisa kakhanye senza umsebenzi wabo ngemfanelo. So ngesinye isihlubu sakhona ukuthi yebo imuli iyakala kodwa kube lesihlubu sokuthi bekhale kabakali bekhululekile bayethuselwa njalo abantu abazobaduduza nabo sebesethuselwa imuli kayisakwazi ukuthi iyenze. So ngezinye izinto thina esala ngazo ukuthi njengebandla le-CCC kumele amalungelo abantu akhangelisise ehlonitshwe kakhulu njalo sikhangele ukuthi abesifazane abasela esingathi i-protection. So lokho kwenzakala kuyabethusa kakhulu njengobomama and nxa kubulawa kulokwethusela okunje kutshoni ebantwini beZimbabwe kumele bevote bekhululeke. So kumele kukhangelisiswe izizwe zonke nabantu beZimbabwe sikhangelise sifake amakhanda ndawonye sibone ukuthi udaba lolu luyalungiseka njani.
Likhangeleleni ngomthandazo siyezwa ibandla le-CCC lisithi seliqaphele ukuthi kungaqhamuki olunye udlakela lithemba ukuthi konke kuzaqhubeka kuhle yini.
Thina njengesizwe seZimbabwe ikakhulu nxa kubhujiwe umuntu lo muntu wonke uvunyelwe ukuthi eyebamba izandla ekhulekela ababhujelweyo beduduza izimuli labantwana labazali. So yikho njengebandla lathi sibona ukuthi uMore Blessing ube ngomunye wethu sikhuthaza abantu bethu abeHarare nabeChitungwiza laba abahlala eduze lalapho okhalelwa khona umuyi ukuthi besukume abantu ngobuningi babo bebencedisa ukukhala sikhulekele imuli yakoMore Blessing leyi ehlangane lesehlakalo lesi esibuhlungu kakhulu. Njalo nje siyazi ukuthi kulokwethusela okuthize sibonile abantu bezali besithi indawo le yenyathimo okhalelwa khona uMore Blessing indawo yabo akuna opposition okumele ibe khona kodwa thina sithi hayi njengesizwe seZimbabwe umuntu lo muntu kulelungelo lokuhamba lapha ahamba khona. This is a democratic country.